ku kubekana phambili mani elizweni lethu ukuthi ama parties abe le violence within akazi ukuthi sikufunde kuzanu yini kumbe sikufunde ngoba siyazi ukuthi uthema ye 2017 saba de nokura phakathi kwezanu kuthe kusesenjalo kwaba nokula phakathi makusile sikutshangela kwaba nokula phakathi kwe MDC balwa mana abantu mpela bona bagcina bengabulalana but mawubona uzozibuza ukuthi tube noba njengoba ukhona kunomunye maye asithola isibhamu ayekasebenzise yini if kusetshenziswa impama emntwini ongumama. So I think and iphathi ngenu thina sibuyela siphandle I think esiphosisisa ubuhlungu esingathi iconcern enkulu kakhulu i-element ye-violence ekwenzeni kwena udadas yindoda engugalatshane mpela ma ungabe uyibona ngeliso lengane kwane esindebele yikuthi ebugalatshaneni bakhe angabi ezenzela yena njengoba ma ukhangela i-politics yezimbabwe ukugcinela abantu bagcina bezenzela bona njengoba nje uchamisa sambona mayentshontshela abanye wayesezenzela yena. So utatha siyazibuza ke ukuthi njalo ulokhe ngulwana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism ezimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Hayi ubaba uNdlovu ngiyamuzwa njalo akutshoyo kabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa langobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change ikakhulu ayisiyonto ekhangelelwe ngubaba upresident uDouglas Motsoa ngoba uyakwazi uyakwazi ubuhlungu bokuhlukuluzwa. Ningakhumbula ukuthi lona lolu dlame ubaba uNdlovu akhuluma ngalo olwayenzakala ngo-2018 kusifa ubaba upresident Tsvangirai babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Khube bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshani bumanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lulwela ulungelo labantu uyalitsho aliphinde-ke namihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi siyabe sincintisana njengabangani masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibazinye zingaqubulana ziqubulane kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini ziyakhokhelana emadlelweni ziyabuya zonke ekhaya zivikelane ngayo yonke indlela kudazelayo njalo baba Monzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona yayenzakala umama uKhube esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona okwakungiyela esingathi i-security party okwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame ngakho yikho laseso sigangi mpela lalowo muntu wakwanisa kubana kwenze lokhu ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ngithinde njalo kababa uNdlovu ayikhulumayo eyokukhethana ngokuhlanga hhayi ubaba uDouglas Monzora njalo le party uhlangene. Yinto esingayigqugquzeliyo ibandla le-MDC kusukela liyafuna ukuthi lilinganise imihlobo yikho lingananzelela ebukhokheleni balo awusoze uthole kulokugqugquzela kumbe ukudinga ukhankaso okukhangele imihlobo. Ubukhokheli bezimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe lezimbabwe. Yena i-Congress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke i-Congress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa kodwa obekuvotwa kuze kuye kusa obekuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi eside.
Ungasigqibela uhlelo mnumzana Ndlovu ngokusitshela ukuthi ubona kuwela ngaphindi kulo xakuxaku.
I think okufuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi lina elibasha elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutsha yikho sikukhangeleleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona yiyo le violence yiyo le tribalism yiyo le okhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions ezimbabwe any party is a solve njani. What is one of the politics in Zimbabwe? Zimbabwe.
Dube.
Julian Murava, who President Mokin Sangra Vantana, the MDC, Vasara Zega, and by which he was over Luisana, Escojin, Ogunasa, Wansana, Ubana, Ubanjang, and Zera. So, about Douglas Monsu, who can look at Kubeg as Yatulin Zaba Hutangirai, or Zama, or the Wajula M7, Zama, Manja, Wonga, Uti, Abutani, Avantana, the MDC. Ukuthi nga bangayihlukani nga besiya ekhethweni yebo yikho esiya khona sizabona nje kusiya phambili belokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikuboni kuyinto engayenzakala leyo. Singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phokeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo. Yebo kade bethe i-National Council kodwa okuphawulile njalo ubaba uPhokeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingalethi umlilo ephathini ukuthile ukuthi uzitshintshele yena ngakho kuyatsho ukuthi lokho kakusaphumi njengokuthi izinqumo ze-National Council ngoba kutshintshwe ngumkhokheli wakuletha ngendlela elandelwa yibo bonabo abantu akade bekhona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phokeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo wayenza lokhu akubone kufanele ukubana siqhubekele phambili. Kayilume ikhafule kasidediseni ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza.
Amazwi amogcina nje sicela ukuthi uba uthandrayike limthiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehlule kuwina mba angazi ukuthi wayelokhu efakwa phambili yiko-ke lobo emfishane ukuthi nga-32 ngikusho kini ukuthi kele ake lenza into entsha ichiya lale ngokuthula uTsvangirai engcwabeni lakhe. Amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu so angazi why lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akhe ayenze esaphila. Ngiyaxolisa
ngoba sesingayidonsa futhi.